akuzange kwenzakale ukuthi uhulumende engaze khuphe inothisi kuGarmin Gazette kuvuka sokuthiwa umongameli wesizwe kakwazi. Thina sibona ngani sizavuka kwelinye usuku sesibona sesibuswa ngabanye abantu esingabaziyo okuzadala uhlupho lokufa lokulimala lendlala njengabantu eSudan. Sitsho ngalokhu uma singatshayi nje sifihle umphini. Izi ingwalo le ekhuluma ngemithi lama-ambulensi yiministri yiphi? Singathi siyacubungula sibona konke lokhu kuhambelana le Ministry of Health and Child Welfare. Bese sibuza ukuthi ngubani isiphathamandla esingale. Sibone ukuthi ngu-Deputy President ubaba ohloniphekayo uChiwenga. Ubaba uChiwenga ulo deputy minister, ubaba uChiwenga ulo permanent secretary, lama deputy secretary, lama director, lama protocols, wonke akwamanye ama ministries. Ngalokho kanti sisihluphelani. Uma upresident engakwazi mhlophe sibi njengokhutshwe ngubaba uDr. Meshack Sibanda, permanent secretary wecabinet, kabasethe okuthiwa i-commission of inquiry ekuthiwa ifezwa i-Commission of Inquiries Act efana naleyana eyathungamelwa ngobaba uMonhlante, u-former president weZimbabwe, ezecubungula ukuthi abantu bafa njani, babulawa mbani soon after 2018 elections. Sibona ngani sesihlezi phakathi kobuhlungu obukhulu lokwesaba, ngoba ungabona uhulumende esesithi lokho abanye bengakwazi kufakwe ngubani. I-Commission of Inquiry izakhupha kuhle itshengise ukuthi ngubani wakubhalisayo, ngubani owenza lokho, ngoba konke lokhu kulukuzaba lobufakazi. Sizama ukuthi singavumi ukutshaya inja sifihle umphini, ngoba kuzakwenza ukuthi kube le-kudita sithi siyavuka ekuseni sibone sekulo hulumende singamaziyo abantu baqale kubulalana. Asimsapoti ngitsho upresident Mnangagwa afixently non-ED, kodwa thina sithasifuni gazi izanu ngabe yithi ngabe sebe-resigna ngoba sebetshengisile ukuthi sebedabukane phakathi. Lokhu kuzakwenza ukuthi ngitsho lamabutho acine esedabukane phakathi, abantu balwe ngoba lapho kulwa khona indlovu ezimbili utshani yibo obuhluphekayo buyachuduka buphele futhi du. Asigcigcwezi thina bebandla labantu i-CCC sithi akube le-Commission of Inquiry yiyo ezaveza ukuthi igazethi le iGarmin Gazette lalokho ikumumetheyo kubhalwe nini. Angithi liyakwazi ukuthi uPresident Mnangagwa ede kulive ese-Britain ngobani-ke ede phethe impahla phethe amandla njalo lezi zinto zivela kuyiphi ministry? Yikho-ke asigqigqisi singaphongu ukufaka ama-allegation sisola abantu ingani siyabazonda. Akube le public commission of inquiry has been the commission of inquiry act. Lokhu kuzakwenza ukuthi iZimbabwe izinze. Okwamanje sidlele evalweni ngoba singaqina sesibuswa ngezinye izigelekeqe ezizafeza impi yomdeni. Siyabonga.